Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zikhangelele isivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kwinhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Ngalo ematshetsheni eKwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangela izihlanyelo zonke, umumbu, amabele, izilimo ezincane sikhuluma sinje sesidliwobi lamakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kaMankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe, kuhle kakhulu, bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya uD itop, abanye lakhathe silokhu bengakayitholi. Ukuthi abantu bahambe bayithenga izitolo, izitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Gabulo wesitezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili. Ifertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili, ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungu eKwanda South bathi izulu alini kuhle. Nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amazi ayafuneka. Ngikhuluma kanje owayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi kumbe lizatshaya phansi, seliphuzile liyafuneka, izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunyanga ezilandelayo, okuzindaba ezimnandi kubalimi loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye lezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emaNdebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi zemaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzonana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokho kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube eMatobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngalindlela.
Sicela umqhatshi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa laba bantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwa azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Tuwane wesitezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Uliviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi kahulumende, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi uhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.